aba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 25 Nkwenkwezi 2019 ngo Praxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Ya komanda tanki of Tata Motol wobulawa yethu zamkawo International Airport. Sokulungisiwa amabhasi yazathwala uZulu. Ngakho amabhasi lawa sobanjwe lapho. Ngakazulu wonke ukuthi bayehlangana bethu sabema e-airport. Asukela eGoli wobulawa eCapital laphana ngo-9 e-airport.
Isidumbu sikamoyo uDr Dumiso Dabengwa obhubhele kwelekhinyango lesithathu sikhangelelwe ukufika eZimbabwe kusasa ngesonto. Abezapho bathi abalesifiso sokuzakwamukela iqhawe leli enkundleni yendizamtshina kulamabhasi azathwala umuntu wonke.
In order for us to transform this country, the main agenda must be to transform the party. This is why this Congress has to focus on four critical issues.
Ukuze silethe inguquko elizweni kumele siguqule ibandla lethu. Kumele sichiyane lomkhuba okungemukeli abantu esiphikisana labo.
Umkhokeli we-MDC Mnumzana Nelson Jamisa namhla ukhuthaze amalunga ebandla lakhe ukuthi emukele abantu abangavumelani lawo ngemibono njalo achiyane lomkhuba wenzondano emhlanganeni wabo omkhulu owe-Congress owenzelwa eGweru.
I Matamera Cyril Ramaphosa swear that I will be faithful to the Republic of South Africa. So help me God.
Umkhokeli webandla le-African National Congress lakwele South Africa Mnumzana Cyril Ramaphosa lamhlanje ugcotshwe ukuqala umsebenzi wokukhokela lelo zwe okweminyaka eminye emihlanu elandelayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abebandla lezaphu sebethule umbiko okwazisa ukuba isidumbu sikamoyo uDr Dumiso Dabengwa obhubhele kwelekhinya ngolesithathu sizafika eZimbabwe kusasa ngesonto. Siqale sedlula kwele South Africa. Umqondisi obona ngokwethulwa kwemibiko kulelo bandla, uMnumzana Patrick Ndlovu, utshele iStudio 7 ukubana sebehlale phansi njengebandla bemanyanela bemoli baqoqa ukuba kube lamabhasi azathwala abantu abaza kuyahlangabeza umkhokheli wabo enkundleni yendizamtshina yakubulawayo ozalethwa yindizamtshina efika ngabo 12 emini.
Ihlangene iNational Executive Committee yezapho namuhla. Lokho wabhubhayo ukomanda bengwahlanganwa kodwa namhla kuhlangene uhlanganisa le-NPC wafakwa ama-committee oprotocol o-logistics ne-transport. Kodwa yena isidumbu sikakomanda siyafika kusasa ngo-12 wobulawa yeJoshua Mkabo International Airport. Sokulungisiwe amabhasi azathwala uZulu sanazelela ukuthi angabe edekhokheli zapho kodwa uDabengwa kube ngumuntu weZimbabwe, kube ngumuntu wabantu, bephila nabantu kubhizinesi, bephila nabantu emachechi, ama-foundation ehlukeneyo. Ngakho amabhasi lawa sobantu bezaphu ngakazulu wonke ukuthi bayehlangana bethu uDabengwa e-airport. Asukela eSitoli kobulawa eCapital laphana ngo-9 esiya e-airport ngoba isidumbu siyabe sizophumula kodwa kusalungiselelwa ama-memorial services.
Abemoli bona sebefikile, abantwana kade kuthiwa abakafiki izolo.
Basendleleni njengoba bevele emhlabeni wonke, inkulu imbula kodabengwa basendleleni, abanye bayaqala nje ukufika nje amthiwa namuhla ngoba sokwenziwe le komiti ehlanganisela abemuli labezaphu ukuthi ama-efforts akhona abe-coordinated njengoba te umuntu wabantu. But basendleleni abemuli, abanye sebefikile already. Nalapha ngikhulumela ngisohlangothini le-party.
Abakahulumende-ke bona lisebenza labo?
Bafikile izolo, abagoqela u-Deputy Minister Mathe Matanda, u-Minister wobulawayo wafika nogogo Angeline Masipashi ukuthi bale mzamo abayenzayo khona ngale okwe-process yohulumende abe yi-national hero. Nxa bezavumelana benze umqondo oyisinqubo abasithathayo, hhayi bamukelekile ukuthi babe bazosebenza lani. important now. I call it village elite and village to the crude out to visit the cow. All of them want to visit the cow.
Ukusuka ke eSouth Africa lenzile na amalungiselelo
kule committee khona ngale ezaphu ulungiselelwe njalo imemorial service khona ngale eSouth Africa ngengxenye yomsebenzi lo sokuvuliwe ibhule lana othiwa iCondolence Book ikhona ikopi eSouth Africa ikhona ikopi yabiseHarare lapho kobulawayo kulabakhopha amabili ikhona endlini khona ngale unumber 39 Diamond Road e-Four Winds ikhona futhi ikopi yofilezaphu kunumber 8 Third Avenue edothen kobulawayo. So abantu bakhululekile ukuthi bangafika bazokhala endaweni zona lezi nxa besabambekile ezikhathi. Umuntu kaZulu kabulawayo uZulu kabuye wonke behlangabeza ukomanda wethu amabhasi osewezaphu namabhasi kaZulu amabandla wonke akhululekile ngabe ngazombangezwe ngabe amabandla esonto ngabe nje kuyisakhamuzi sakobulawayo wonke umuntu yazi ukhululekile nje futhi abesewabukela esabenza.
Mnumzana Patrick Ndlovu umqondisi obona ngokwethulwa kwemibiko ebandleni lezaphu. Kunjalo nje izakhamuzi zasezansi emandebeleni zikhala ezimathonsi kulandela ukubhubha kuka Dr. Dumiso Dabengwa obengumkhokheli webandla lezaphu. Walbert Ncube weStudio 7 usipha lolu daba.
Iningi lithi limadolonzima kulandela imfa yomkhokheli webandla lezaphu uDr. Dumiso Dabengwa yena obhubhele kwele Kenya ngolwesine esendleleni yokuza ekhaya esuka kwele India lapho akade selatshwa khona. UZulu uthi uDabengwa wendoda emadodeni njengoba sebenza gadalala ukuze ilizwe leZimbabwe lithole uzibuse. Umnumzana Fixon Mseko Siziba wedema kwaMzimoni uthi balahlekelwe kakhulu.
Silokukhala kakhulu ngokusishiya kwakhe ubaba uDabengwa. Ngokumazi kwethu thina uDabengwa yindoda esebenze kakhulu njalo yindoda emadodeni adile sibindi. Ibe yindoda shortly engathi yindoda ekhuluma iqiniso engafuni ukungunguza into lapho ingayisiyo ayenze ethi into enhle yonimbi. Silokulahlekelwa kakhulu thina singumthwakazi lapha.
Umnumzana Stanford Nkala ukansila kaward 1 emagedleni uthi isabelo semandebeleni silahlekelwe liqhawe ebelimela indubo zabo.
Ngingathi kakhulu thina njengabantu bemandebeleni ngapha silahlekele kakhulu ngoba eqinisweni ngomunye wabantu akade besele abasebenza lo nkomo kakhulu. Mhlawumbe ngathi obezwisisa isimo semathebeleni so silahlekelwe kakhulu kakhulu.
Umnumzana Gabriel Moyo oyemawane uDabengwa liqhawe lesizwe okungelayo ukuthandabuza njalo akekho ofana laye.
Iqhawe uDabengwa bakithi wahamba unkomo sathi ngabona sesisele loDabengwa. UDabengwa laye selandile, eyi into yobuhlungu kakhulu. Akusele omunye futhi okazapho seleyo obele mbali njengoDabengwa. UDabengwa ube yindoda sile sasala laphana ukubhubha kukalookout Masuku bebotshwe bonke bebotshelwe izikhali. Namhlanje laye selandile uDabengwa ubathi sithi lala ngokuthula laqhawe Zimbabwe.
Unkosikazi Grace Nuku yisakhamuzi seHali Supi njalo ngomunye wabalwa impi yenkululeko ekubuto leZipra elalikhokhelwa ngumuyi. Uthi udabukile kakhulu.
Sibuhlungu ngokhomanda wethu osehambile inkokheli yethu. Sibelwelwe yilifu elimnyama ehamba ubaba lo thina ebesimthembile. Ngesiza kuthini kodwa sinethemba lokuthi hatshi usifundisile wasitshela njalo langesifiso sakhe. Yena abefisa ngaso ukuba nangabe umuntu wonke yakhululeka ngoba sisilwa empini sasilwela ukuthi abantu bakhululeke. Sasingakhululi umuntu oyi-one.
Isikhulumeli semuli umnumzana Sijabuliso Dabengwa uthi isidumbu sikaDabengwa sikhangelele ukuthi sifike kusasemini ngehola lethumi lambili egcekeni lendiza mtshina kobulawayo. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku-13860 kHz.
Umnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli we-MDC, ukhuthaze amalunga ebandla lakhe ukuthi emukele abantu abangavumelani lawo ngemibono njalo achiyane lo mkhuba wenzondano. Lapho-ke bekhuluma emhlanganweni webandla lakhe ukukhetha inkokheli entsha omkhulu owe-Congress oqutshelwa edolobheni laseGweru. Umnumzana Chamisa uthe uqakathekile ukuthi amalunga ebandla lakhe asebenze lo muntu wonke jikelele ekwakhiweni kwelizwe leZimbabwe. Usole umongameli Nelson Emmerson Mnangagwa isithi ukhanya engafuni ukukhulumisana laye ukuze kulungisiswe inkinga ezibhekane lelizwe kwezombusazwe la kwezenotho okungamanga kuhle. Umhlangano lo ungenwe izinkulungwane lenkulungwane zabantu esigoqela umnumzana Bob Wine, inkokheli webandla eliphikisela kwele Uganda lenduna yentaba zinduna uChief Nhlala Yamangwe Ndiweni. Kusiyatshona ilanga ibandla leli beselikhethe inkokeli yalo yogatsha lwabasakhulayo entsha kuphela. Umnumzana Tererai Obeyisithole nguye osengumgcini sihlalo njalo engunobhala jikelele walolu gatsha ngumnumzana Gift Ostalos Siziba. Asizweni umnumzana Chamisa ekhuluma kulo mhlangano.
In order for us to transform this country, the main agenda must be to transform the party. This is why this Congress has to focus on four critical issues.
Ukuze silethe inguquko elizweni, kumele siguqule ibandla lethu. Kumele sichiyane lomkhuba okungemukeli abantu esiphikisana labo. Kumele sichiyane lenzondano lokuthukana kanye lomkhuba wokuthenga amavoti. Kumele sakhe ingatsha zebandla eziqinileyo ezizakwenza sinqobe kukhetho. Kumele sitshintshe amaqhinga ethu. Izanu isisiqilibezele kwenela. Ngeke siqhubeke singena kukhetho sikwazi ukuthi sizaqilibezelwa. Ikuhlanya lokho.
And expect different results is called insanity.
Umnumzana Nelson Chamisa ubekhuluma emhlanganeni we-MDC National Congress ogqitshwa kusasa edolobheni leGweru. Untungameli Nkomo uxoxe lokhethwe kuba ngunobhala jikelele wabasakhulayo be-MDC, umnumzana Gift Ostalos Siziba, yena-ke uthi uyathokoza ngokukhethwa kwakhe.
Okokuqala ngithanda ukubonga ke inhlanganiso yethu ikakhulu i-commission ngokuncedisa ukubana sibe lokhetho one lokuthula, okwesibili njalo elingathi welu-free and fair. Ngathi mina sinike kwenye ilevu mayelana le ndaba ye-freeness ne-fairness ye-process, ngoba wonke umuntu ubona i-process iqala eziyaphela isegcekeni kulabantu intatheli izindaba bebona berekhoda. Lokhu yikho okokuqala engifuna ukubonga. Ngizwa kakhulu ukuthi lo mthwalo ikakhulu kathesi ukuthi i-euphoria election system sesikhangelane-ke nalapho esifika khona njengenhlanganiso yamayouth njalo njenge-province ye-Democratic Change jikelele.
Ubaba Chamisa, sizwe ekhuthaza ukubana njengebandla kumele lamukele abanye abantu lanxa lingaboni ngasolinye. Wakhuluma njalo ukubana kumele lisebenze gadalala limanyanise abantu. Likwamukele njani lokhu njengabasakhulayo?
Hayi, sikwamukele kakhulu ngenxa yokuthi-ke olunye uhlelo esilalo yokutshintsha yikuguqula inhlanganiso yethu mayelana nendaba zekhawusha ukwenza kwesizinto. Ngenye yezinto ofanele ikhangele kathesi namuhla lakusasa sikhangele indaba zekhawusha ukuthi kuyini esingafuni ukutshintsha endaweni yokwenza kwethu izinto njengabatsha. Kodwa khonokho akusho ukuthi sizabe sishiya abantu abale ndlebe eziphaphayo nemilomo emide abukuthi bengabuya-ke enhlanganiseni zethu beqasa ukukhuluma izinto ezingayisizo.
Umnumzana Gift Ostalos Siziba ngunobhala jikelele wabasakhulayo be-MDC omutsha ubekhuluma ecingweni lapho lo Ntungameli Nkomo owe-Studio 7. Umkhokheli webandla le-African National Congress ANC liyakwele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa lamhlanje ugcotshwe ukuqala umsebenzi wokukhokhela lelozwe okweminyaka emihlanu elandelayo. emkhosini ongenwe zinkokheli ezimbalwa ukugoqela umongameli Emmerson Mnangagwa weZimbabwe owenzelwe edolobheni lePretoria. UBenedictine Nhlapo usipha lolu daba.
I Matamela Cyril Ramaphosa swear that I will be faithful to the Republic of South Africa. So help me God.
Bekukhala uvuvuzela inkwelo imipululu lenganuni zenhlonipho ngesikhathi uMongameli Ramaphosa ethatha izifungo zakhe zokukhokhela eleSouth Africa. UMnumzana Saddam Mage odabuka eLimpompo ngomunye wabebethabebe emanzi te ngemva kokugcotshwa kukaMnumzana Ramaphosa.
Ngijabule kakhulu ukuba part of the issue. Ramaphosa uright izokusapota sililong lead uRamaphosa. Siyakuthanda, will support you. Viva South Africa, viva.
AbeZimbabwe labo bahlanganyele kule ntokozo. Omeli bandla leMDC Alliance kwele South Africa uMnumzana Austin Moyo uthi kubathokozise kakhulu ukubona kugcotshwa umongameli ungela kudoniselana lamabandla aphikisayo.
Ngithatha leli thuba ukuthi ngenzele amhlophe upresident osenikezwe isitulo esigcwele. Le team i-team eqine kakhulu kabe ukuthi izothatha iSouth Africa iyise phambili.
Ukugcotshwa kwaRamaphosa lokhu kulandela kunqoba kwebandla lakhe ekhedweni oluqhutshwe ekuqaleni kwanalinyanga. Emkhosini lo oqhutshelwe enkundleni Loftus Versfeld ePretoria bekule nkokheli zamazwe amaningi okugoqela lo mongameli Emmerson Mnangagwa yena ofike kwele South Africa izolo. Inkundla ibigcwele phambi kanti izinkulungwane zabantu elizweni jikelele bezibukela lo mkhosi endaweni ebeyilungiselwe lokho. Lo mkhosi uphethwe ngemiculo lemigido abantu besethula injabulo yabo. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapho.
Namhlanje lusuku lwesibili lombukiso wezamabhizimusi lokuzilibazisa kwabeZimbabwe asebehlala kwelemelika oweZim Expo 2019 owenzelwa eChicago khonapha eMelika. Osomabhizimusi labantu abazimeleyo bodwa babukisa impahla echiyeneyo njalo kuphekwe lokudla kwesintu. Namhlanje ntambama kuzakwenziwa umncintiswano wokudinga intombazana eyisiqamulamayezi enhle ukwedlula zonke oka Miss Zimbabwe USA. Ngakwelinye icele lokhu betholiswa amaphepha okuzalwa lawo kuhambisa ama passports abangelawo kuhlelo olwenziwa ngabesigodlo someli weZimbabwe kwelemelika. UGibbs Dube weStudio 7 ukhona ngale ngaseChicago embukisweni lo. Wathi sizwe ukuthi usiphatheleni. Siyakwamukela kuhlelo Gibbs.
Ye, so ke wathi ke ngiditshele ukuthi kwenzakalani khona manje lamhlanje uZim Expo. Okwamanje ke kugcwele pam pam lapho kulungiswa khona ama passports lama certificates lapho ke isigodlo seMelika esilande uZulu ukuthi sizokwethula ukuthi kumele abantu bathole incwadi lezi. Singathi abantu bathabe kunye okumangalisayo. Ungamangala nxa ubabona befika khona manje bebovotela umuntu engena abovotele esephuma. Kuzathi ke njengokutsho kwa-PJ uMiss Zimbabwe ukuthi kudingwa ke iqamulamayezi lamhlanje. So siyabona ukuthi kulamantombazana engathi nje isitshiya ngalombili ababencintisa kumncintiswano lo. Khanya sibili hayi bavukeka sibili njalo ngabantu abakhaliphileyo. Abanye bangkhona ke balezicoco ezithize kwezemfundo njalo bazi okuningi xa sesikhuluma ke okwama-skills abo. Kuzobuya ukudla lapha itapuchiye PJ. Lami ngikhuluma kiwo nje ngiqeda ukudla mangincina nje lokunye okuchiyeneyo isitshwane silombhida into ezinjalo. Siyabona ke izolo ebusuku bekulekumncintiswana wabo-DJ lapho kunqobe khona amajaha amabili avela eCanada okungani kumnandi kakhulu. Le business dinner yenziwe sibili abantu batshintshana abakutshintshanayo babukisi batshelana ukuthi xa ufuna ukuthi uyevula ibhizimusi kwele Zimbabwe kumele wenzeni into ezinjalo. Ye kungani kunjalo khona manje PJ?
Ye khona abavele babuyileyo ukuzobona lo mbukiso baningi okungakanani?
abantu baningi uyazi ngimangele lami ngifika lapha ngithola ukuthi kulabantu bezimbabwe baningi kangaka bakhuluma indima ezithiyeneyo kakhulu nxa ungababona behlezi omunye abuza ngesindebele omunye aphendule ngesishona omunye abuze ngesikhiwa omunye aphendule ngesindebele kube njalo nje ayisiyo nto esingathi ngiyokudlala le yinto yokuthi abanye bezezilibazisa banje khonoko kuthiwa i-social networking kungani sibili baningi okwamagama njalo nxa ubakhangele sibili bale ngqondo yokuthi kambe izimbabwe izakhululeka yini kumbe ngithi kambe izimbabwe bangabuyela yini ekhaya nxa ukuthi kungasela hlupho lolu abantu ababhekane lalo kodwa-ke baleqiniso ukuthi ngelilanga baza kuyela ekhaya so bengikhuluma labanye ababili lapha besithi bona batholana khonapha ezim-expo ukuthi kwakulijaha lentombazana kuthe kuqeda-ke izim-expo bathandana kathe sibashadile sibili so kuyabukeka kakhulu lokho kulapha
ye uzaletha-ke ingxoxo yabo
ye ingxoxo yabouthi ngoba kade bengazani bathi hhayi ukuthi bekhulume kakhulu ngakho babebona zani bayazitshengisela bona so bathi bengazani babesebezitshengisa kodwa bona ngazani kuyakhulumeka labo zabancenga futhi sikhulume sibone singakwena
ye uphela nini umlumbukiso
umbukiso lo-ke PJ uphela kusasa kusasa kule nguqu sibili kuyabe kufiwa ngizokuthi abanye bangifuna la muntu ngingene enxane idlale unumber 9 oyinye iqembu angazi kuma ibhola ngisalazi kodwa ngisela shure kodwa uThulani Biyancube uyabe khona ngizamgubula phela ucaptain weqembu le-highlanders khanya ngizane bebekhona jibilika lo jaha kuthiwa ngu-Lawrence Dube bengidlaye khathesi xoxa nje ukuthi yena uyabe senzani ukuthi uyabe dlala unumber 6 uqembu le-indiana lapho uyabe shiya khona sibili kuzwele kuloko kuthiwa yi-midfield kuzobuya-ke lo kudla kuyabe kuningi kakhulu njalo kubukiswa le mpahla kwakusegcekeni sibili abantu bekholisa kakhulu PJ so umbukiso lo ugqitshwa-ke kusasa ntambama
hhayi siyabonga ungephuka unyawo
hhayi ngisoze ngephuke nizazama ukuthi ngithenga ama-shooters uyabona ukuthi nxa banganiki i-penalty bona niyinto engayihlohla
kulungile siyabonga
PJ
ye siyabonga kakhulu ku-Gibbs Dube owe-studio 7 yena-ke osembukiseni we-Zim Expo eChicago lo ngumsakazo we-studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 1360 lagu 15460 kilohertz ku shortwave. AbeZimbabwe bamanyene lamanye amazwe omhlaba ikunanzeni ilanga lezwekazi leAfrika. EleAfrica Day lamhlanje kuthakazelelwa intuthuko esibe khona kuleli zwekazi kukhangelwe lenkinga elibhekane lazo ngenhloso yokucebisana ngeziqondiso zokumele kwenziwe ukuze lithuthuke. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ilanga lanamhlanje ngelokunanza iminyaka engamachumi amahlanu lasithupha 56 yokubunjwa kwenhlanganiso ye-Organization of African Unity OAU yazoguqula ibizo ngomnyaka ka-2002 isibizo ngokuthi i-African Union AU. Inhloso yalumanyano obunjwa wawungokukhuthaza lokuncedisa impi zenkululeko emazweni ayephansi kombuso wabaguquluzi benotho ngemva kokukhululwa kweSouth Africa yaguqulwa inhloso isingeyokumanyanisa amazwe ayeAfrika kukhangelelwe ezombusazwe ukulamula impi zomdeni kanye lokuvulelana amasango kwezokuthengiselana lokuthuthukisa ezomnotho kodwa lezi nhlelo zibikwa zibhekane lenkinga ezishiyeneyo ezibalisela ukungezwani kwenkokheli ubuhwaba lenkohlakalo okuyikho osokwengeze ubuyanga kuzwekazi le-Afrika. Ilunga ledale lephalamende emela iWange Central umnumzana Fortune Molokeli uthi ilanga lanamhlanje limele linanzwe ngenkuthazo yenkokheli ye-Afrika ukuthi qhakathekise ukusebenzela abantu.
Namhla ilanga elikhulu kakhulukazi sithakazelela i-Africa Day. Siyathaba kakhulu ukuthi njengeZimbabwe singelinye lamazwe ase-Africa sifisele i-Africa inhlanhla. Siyacela ukuthi ne-Africa iqhubekele phambili iphumelela ikakhulu kwezombangazwe ezedemokhrasi. Sifisa ukuthi kube lenguquko indlela esikhokhelwa ngayo i-Africa kube labakhokheli abasebenzela abantu hayikhona izisu zabo.
Abanye bayichayela ihlombe inhlanganiso ye-African Union besithi isebenza gadalala ekukhululeni amazwe e-Africa akade esembusweni obuncindezeli wabelungu. Inkokeli ezifana labo Kwame Nkrumah, Julius Nyerere, Nelson Mandela, lo Joshua Mqauko Nkomo labanye zazinikela ukulwisana labancindezeli. Umnumzana Gutsi Gerede oyintatheli izindaba uthi inkokeli ezifana labo Thabo Mbeki owe-South Africa eyaletha inhlelo ze-African Renaissance nephathi lezinye kufuze zinconywe.
Eminyakeni edlule emlutshwana izwekazi le-Afrika bekuyilo ebekuthiwa thuthuka masinya emhlabeni lihamba nge-5% average growth. Konke lokhu siyabona ukuthi kuze ngenhlelo ezifana labo Nepad.
Kodwa abanye bathi loba ikhona intuthuko esibe khona ku-AU kube lamaphutha ewenzileyo aselethe ukudubeka kukaZulu emazweni abuswa ngocuku. Ingcwethi ecubungula ngezombusazwe umnumzana Pride Mkhono uthi African Union ikhanya ithwele nzima ukuthi ixazulule inkinga ezibhekane laleli zwekazi.
African Union AU sibona laphana itshintsha ivela ku-Organization of African Union ngo-2003. Abantu African yonke bebekhangelela ukuthi ukutshintshwa kwayo lokhu kuzayenza ukuthi ibe lo mqondo omutsha, umqondo wokuba ilungisise kwezenotho e-Afrika, idemokhrasi ihlale inzinze ibe le mpande eziqinileyo e-Afrika. Kodwa sibona ukuthi lokhu akusabanga njalo ngoba i-African Union sibona ukuthi i-Afrika kathesi sokulokudubeka okunengi kakhulu esingathi i-poverty. Hatshi, iyehlulekile i-African Union ukulungisisa lokho.
I-Africa Day yalonyaka ize ngelanga le-South Africa ligcoba umongameli Cyril Ramaphosa ukuba aqale umsebenzi ngemva kokhetho olwenziwe kulelo lizwe ngeviki edluleyo. Abanye bathi ukhetho lwe-South Africa kalube yisibonelo esihle sendlela amazwe e-Afrika okumele aqhube ngayo ukhetho lwawo ngoba bekungela ukukhonona kwababandla akade encintisa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Yikudivana kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje sixoxa ngembali kababa uDumiso Dabengwa, yena obe ngumkhokheli webandla lezaphu njalo obhubhe kuliviki. Ngixoxa lowalwa impi yenkululeko ekuviyo leZibra njalo ephansi kwekhwapha likababa uDabengwa umnumzana Max Nkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo baba uMkandla.
Hayi, siyabonga, linjani kodwa?
Hayi, siyaphila la ngenkathazo zikamdala lezibakithi.
Sithile ngesikhathi esibi uxokozele elizweni. Sithile sibili kwakudawengwa my commander uqhawe lesizwe elazilwelayo lazitshengisa ubungcithi balo.
Yeba kithi, uyatsho ukuba na ube ngukhomanda wakho ulahlekelwe kangakanani? Labantu beZimbabwe balahlekelwe kangakanani?
Silahlekelwe sibili kakhulu njengesizwe, silahlekelwe kakhulu okunye okumangalisayo. Ubhalile ibhuku lakhe liyangena kathi esisoliza kubuka khona kathi esiku-circulation. Ukhulumile yonke imbali yakhe yena ngokwakhe lento azisolayo nokubotshwa kwakhe konke. UDabengwa ngumuntu obepolite kakhulu edinga nje ukuthi isizwe sakhiwe siye phambili. Alubani uDabengwa bengaba noburafu bathi kufuna ejele uDabengwa ehlebize linti. It's very bad into ayisenziwa izana. I-devolution lekade imemethela kangaka kusengubani ozayisale ikhankasela.
Ube ngukhomanda onjani ngesibindi ubaba uDabengwa?
UDabengwa was a good commander. Ephethe intelligence yonke nje, bengu-advisor omkhulu kubo Lookout Masuku labo, nguye bephethe ama-strategies nokukhombela ukuthi sithanxase sibuya ngale ndlela siwikhwenwa ngaphi, sitshayelwa ngaphi kwangikhona, sinyenyela singaphi, loko kuthiwa khona yi-surprise attack ye-ambush.
Siyambonga ke uNtungameli Nkomo ngalolu hlelo Sesifike emaphethelweni ohlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo, nguPraxedes Jeremiah.